Engingakutsho sithandekile ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bagqoke impahla zokuzivikela ku-COVID-19 ngenxa yokuthi kuyabona ukubana lezi mpahla ziyasebenza kakhulu ekuzivikeleni kulowo mkhuhlane. Njalo okwesibili, okumele sikunanzelele ukuthi indlela yokuqala yokuthi sinqobe lo mkhuhlane yikuwuvikela. Njengoba emhlabeni jikelele singakatholi amaphilisi kumbe i-medication yokwelapha lowo mkhuhlane, njalo singakabi lama-vaccines. Lokhu kwenza ukuthi impahla zokuzivikela, ama-mask, ama-gloves, ama-apron okunenginengi kuqakatheke, ngoba yikho kodwa okwalesi sikhathi esilakho impahla esingazisebenzisa ukuzivikela. Kusenelisa okunye esikukhulumayo ukuthi sihlale ezindlini, lokunye okutshiyeneyo. Impahla akazanelanga, ikakhulu nxa sikhuluma umumo wethu weZimbabwe. Amadokotela lamanesi bayaswela izimpahla zokuthi basebenzise nxa bebona abagulayo, kunoma nxa befuna ukwenza ama-operation aqakathekileyo. Kwezinye izikhathi kuyaswelakala ama-masks, lama-gloves okuthi bagqoke, kugcine kungayenzi ukuthi umsebenzi wabo bawuphathe kakuhle. Ekugqokeni ama-mask engakutsho ukuthi singenza ngcono ngendlela esigqoka ngayo. Ngibona lezi nsuku abantu sebeseketisa ukugqoka ama-mask, njalo abanye abagqokayo sebekuthatha njengento elula. Uyafica umuntu evale umlomo kuphela, etshiye amakhala. Omunye nje uyafica emaske isilevu engazange wazivikela. Kumele sikhumbuzane ukuthi ama-mask ukuyigqoka kuhle yikuvala umlomo lokuvala amakhala. Lokhu kuzancedisa. Nxa uvale umlomo kuyancedisa ukuthi ungathelela abanye. Nxa uvale lamakhala kuyenza ukuthi lawe ungathelelwa lowo mkhuhlane. Njalo-ke ngithi asigqokeni kuhle amamaski, siwagqoke ngonanzelelo.
Khonokho abantu abakusebenzisayo kulungile kumbe abasebenzisi okuyikho, kukanti kukhishwa njani kumbe kugqokwe njani?
Uyathola omunye efika emsebenzini ekuseni kumbe ngutela eshopu kumbe ngutela ebhenki kumbe ngumsecurity, agqoke iglavu lakhe kusukisela ekuseni lize litshone ligqokile. Lokhu kuyingozi kakhulu ngenxa yokuthi engabamba enye into ele corona, iglavu lakhe bese lisiba legcikwane. Kusho ukuthi yonke into azayibamba ngalelo langa uzabe eyithelela lelo gcikwane. Kusho ukuthi umuntu lo ama-gloves akhe aseyi-hotspot, kumbe yiwo asethelela igcikwane, noma engabamba abantu, noma engaze ezibamba ubuso, noma engabambani, usethelela abantu. Ngakho-ke nxa ule glove lakho kuhle ukuthi ungaligqoka, ubambe okubambayo kumbe uyenze okwenzayo kwesikhathi lokhu, ukhiphe ugqoke elinye, ukhiphe ugqoke elinye. Ungayekeli ukwenza njalo uzathelela abantu abaningi. Asithi ngutela eshop, kutsho ukuthi wonke umuntu asembona lokudla konke le mpahla yonke aseyibamba laphana, uselokhu ethelela ikorona, ethelela ikorona. Nxa etshayela abantu abangu-200 ngelanga, kutsho ukuthi sethelele 200.